Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 19 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade susa ezikhwameni zabanye abantu. And wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi usubanjwe ngamakhala ngabanye abantu.
Idale laphezulu ebandleni lezanu PF le Central Committee selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe. Isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu acting president engu vice president enguyo ongena esikhundleni nxa upresident sengasela sikhundla sopresident. Yikho kuthi isisekelo sombuso.
Sekuzaba lengxabangxoza kwezombusazwe ngoba isisekelo sombuso sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni ogcina ukumbambela isikhundla nguye othatha lesi sikhundla, kodwa umongameli Mugabe engasuka kuyabe kungela umsekeli wakhe. Izakamizi zakobulawayo zihlangane namhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe kulandela izehlakalo zakuviki yonale. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inyathelo elithethwe lidalela phezulu eleZanu PF Central Committee lamukelwe ngenjabulo ngoba selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe ebandleni isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Njalo okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Bekujatshulwa kuhaywa ingoma ebeziphakamisa uMnangagwa osebekwe esikhundleni sokuba ngosaphethe isikhundla sokukhokhela iZanu PF ethatha izikhundla zikaMugabe. Idale linye lithi uMugabe kumele achiye umsebenzi wokuba ngumongameli welizwe kusiyafika imini yangomvulo mhla ka-20 lwezi 2017 engehluleka ukwenze njalo ophethe isikhundla sokuba nguchief whip waleli bandla edale lephalamende kuzamele aqale udaba lokususwa kwakhe kulandelwa isisekelo sombuso welizwe. Ngasikhathi sinye leli dale liphinde laxotsha umsekeli kanobhala jikelele ebandleni umnumzana Phelekezela Mphoko obekwa umlando wokukhankasela ukukhethana ngemihlobo, iy'nkulumo zokuthuka kanye lokusekelana namasela. Okhethwe ukuba akhokhele lumhlangano lamhla engumgcini sihlalo umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu utshengise uyijabulela impumela yalo mhlangano.
But into yonke lesikhathi sayo asikuthi khona kuphuzile bro and yenzakala ngendlela ezifiswa and uNkulunkulu intervenile lapha.
Umpo futhi lesi kumele kube yisifundo sokuba kungamelanga babukele nje into zisonakala.
Ngiyangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade susa ezikhwameni zabanye abantu and wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi usubanjwe ngamakhala ngabanye abantu.
Inkokheli yeZanu PF ekuleli dale engene lumhlangano owenzelwe esigodlweni seZanu PF ibalisa unkosikazi Anna Moyo wakobulawayo olilunga laye leCentral Committee.
Okwenzakalayo thina abanye kusikhulule ngoba iparty ibingase your party bese kuyinto yabanye abantu igrouping eyabantu be-G40. Umhlangano kungasekho mnandi.
Unkosazana Daphne Jange ngomunye wabasakhulayo obese kuthiwa kabaxotshwe ngoba badelela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wokuhlangana labontanga owenzelwa e-White City Stadium kobulawayo.
thina sivalelwa kutwa ya undermine the authority of the president singakwazi ukuthi eyakhe yena uyabe engama undermine yini nxa yethethisa kangako and ku White City Stadium sasibizwe sitwa ama youth kumele abe ezwakala ukuthi alama problems bani in the province. For example, koBulawayo ama industries wonke avaliwe ukuthi those are the some of the problems that the head of state can address, but kwachinja iprogram yazositshengisela ukuthi iprogram ngekaagress ebuye ezositethisa.
Bakhona baxotshiweyo kuleli bandla ababalisa omnumzana Ignatius Jombo, Jonathan Moyo, Patrick Juwao, Sevia Kasukwere labanye ngezizathu ezimbalwa. Kunqunywe njalo kuba bonke abaxotshwa kuleli bandla ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka ka-2014 babuyiselwe ebandleni lakuzikhundla zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi lamukele ngenjabulo ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe lezinye iziphathamandla ebandleni leZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokwamukela umbiko owethule ngabezindaba unobhala jikelele obona ngezemthetho ebandleni leZANU-PF oyenzelwe eHarare ukuxotshwa kukaMugabe labanye bakhe, kube lenjabulo enkulu phakathi kwabantu beZimbabwe. Abantu bathi uMugabe nguye okade ephambanisa umnotho welizwe ngemithetho yakhe engavumeli ukuthuthukiswa kwawo. Abanye njalo bathi amacala akhe awadalayo kwezombusazwe anjengombhuqazwe, igugurawundi, kufuze awathonisiswe njalo agwetshwe. Umnumzana Phineas Rubawo ohlala eHarare uthe yenakala ndaba lanxa uMugabe engafakwa ejele ngoba waphambanisa abantu abaningi.
Alo umntu lowo ka kake ehambe kujele because abantu abaningi badisappear lapha, so kumele ehambe kuna beyond sales na zamthanda zamfuni, let there be justice ukuthi ibe ifakwe lapha eZimbabwe.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Pascal Sibindi uthe loba nje okwenzakalayo engakuthandi, uMugabe usephelele ngumphako nanko phela inkulungwane zabantu bezigcwele emgwaqweni zithi akahambe.
Nakonke lokho okwenzakalayo mina ngikuthandi. Of course ngiyadaba ukuthi abantu bonke abasafuni uRobert Gabriel Mugabe as a dictator, but thina sesifuna ukuthi thina ama-youth sizibantwana abancane sesifuni lathi ukuthi thina sibe le leadership yona ezophumalayo kule inye ilizwe iZimbabwe yethu.
Abantu abaningi bebejabula izolo begida betshaya ingoma begiya ngemva kokuxotshwa kukamongameli Mugabe kubandla leZANU-PF lapho izicinti eziningi bezithi akahambe. Kodwa namhla idala lomthetho weZANU-PF ele Central Committee selimxotshile labika ukubana umnumzana Emerson Mnangagwa kufuze athathe isikhundla lesi. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Isisekelo sombuso welizwe sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni owagcina kumbambela isikhundla nguye othatha isikhundla sakhe. Kodwa nxa sikhangela udaba lweZimbabwe akula msekeli kamongameli ngoba bonke baxotshwa. Kutsho ukuthi akula msekeli kamongameli welizwe ongathatha isikhundla nxa umongameli engachiya. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu-acting president engu-vice president enguyo ongena esikhundleni nxa upresident sengasela sikhundla sobupresident. Yikho kuthi isisekelo sombuso. Lokho kuthi ukuthi umpoko njengoba owayenguye engu-vice president kuthi ukuthi nguye ofanele angena esikhundleni kathesi. Abanye bazawuthi hatshi umpoko wakhona wayefakwe esikhundleni yiZANU-PF loMugabe. Nakhule sebexotshiwe kutho ukuthi akusatsho lutho ngoba akusela vice president okwakhathesi.
Kukhona yini okungenziwa?
Right, amabandla aphikisayo hantsho thina sithi sikhangelene lesi singathi ngesicwa i-constitutionalism, isisekelo sombuso. kuza phela into ifane ilungiswe kathethi ekuqalisweni ukuthi kulungiswe ukuthi nxa umgabe engasekho esikhundleni ngubani oyabe phethe intambo zakhe, ngoba ukuphatha intambo zikamgabe kathethi yikho okunikeza umuthi isikhundla sokuba acting the transitional president. Asingeke sikhangele uMpoko ngoba uMpoko yabe sekhothiwe laye. So asibone ukuthi awuzanikwa isikhundla sokuba acting president kathesi ngubani, ngwethu esikhangelane laye.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethe ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli sebandla lePeople's Democratic Party, ukuthi sizwe imbono yakhe ngokuxotshwa kamongameli Mgabe kubandla leZANU-PF.
Siyathokoza ukuthi iZANU-PF ke le-Army labo bonke abantu beZimbabwe sibehlabela ingoma esasiyihlabela thina ukuthi Mgabe masigo, Mgabe kahambe. Okwesibili, sile-caution ethile ukuthi le-presidency yokuthi amasotsha kube yiwo akukhiphayo uzayenza ukuthi kusasa nxa sokelinye ibandla esilingeni lamasotsha ezokufanayo ngoba kathe sesithole isapoti.
Kuyikuthi umnumzana Mnangagwa kube nguye oba ngumongameli welizwe, ubona ingani umnotho welizwe uzaguquka na?
Sibona ingazathi-ke ufundile amaphutha komgabe uzayengeja international community ubuyele kube nelizwe eliphila lamanye amazwe singaphilisi sodwa, ngoba kathesi saphuma kodela ngamazwe aphandle kuhlanganiselo Commonwealth sisifisa ukuthi kuvuselelwe khona okuhlala kuzenza ukuthi kube le aid ethile esingayithola, yaphume-ke kufonywe i-National Transitional Authority kube yiyo ezalungiselela-ke ukhetho kwenza kungase siye ekhethweni sihambe silingane amabandla wonke ozombusazi. Sakuthokozelela khonokho inkulumo zikhona ngakho khona lokho kule issue devolution of power.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye, umqoqi wenhlelo kubandla le-MTCT, umnumzana Bednico Bebe, uthi lanxa ibandla lakhe lingakahlali phansi ukucubungula lolu daba, kusobala ukuthi kuningi okungalunganga okwenziwe libutho kanye lebandla le-ZANU-PF.
Angiboni umehluko onganani, ngoba khonoko kade kusenziwa umgabe ubengakwenzi eyedwa, njalo ubevele esenza nje bevumelana bonke akade bekwenza. Ube lo mnyama nje ukuthi hayi nxa sebezama ukuthi bangani bafuna ukuzigezisa bangasebenzisa yena umgabe ukuthi kona bamxotshe engani bayazigezisa, kodwa iqiniswe ukuthi-ke bona abantu abakhipha umgabe bangena bona bebevele bekhona khonapho kusenzakala khonokho. Ngezindlela le into le yindlela yokuthi bavalele umfazi kamgabe, umsebenzi usesekhona kumazimbabweni.
Ubona umnumzana Mnangagwa engcono yini nxa iqathaniswa lo mongameli Robert Mgabe?
Njengoba sisazi ukuthi kuthiwa khona bebevele besebenza ndawonye okweminyaka engu-54. I-54 years mina nginje kule 54 years kutho ukuthi ngezinye indlela uMnangagwa lo Mgabe bebesebenza bonke ngizalwa sebeze behlukana namhlanje ngesiNdebele kuthiwa zimbila zantabane. Angikaboni umehluko onganani. Lanxa ukuthi uMgabe abantu abaningi bakhombela yena kakhulu nge-ground, uMgabe i-ground senzakala wayesehofisini. Nxa wayesehofisini kukhona labo ayebathuma. UMnangagwa la ephose ngomunye wakhona owayethunywa uMgabe. Angikuboni ukuthi ekuthobeni amanxeba e-ground yinto engatshintsha kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MTCT, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esenkayi. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zithokoze kakhulu ukulandela ukukhitshwa kukamongameli Mgabe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF, okulinyathelo eselivule indlela yokuthi ethulwe esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokufola ezitaladeni zePretoria izolo, izalwane zeZimbabwe zisithi uMgabe akehle esihlalweni kungena abanye. Lamhlanje zithi zidabe zimanzi nte kulandela kwethulwa kwakhe esikhundleni sokukhokhela iZANU-PF. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Minenhle Nyati uthi le yinto osekukade beyilindele, kanti ubonga kakhulu ibutho ngokuletha isimo esesenze ukuthi umgabe ehliswe esikhundleni.
Excited, ngijabulile kakhulu because somebody seze wasukuma ukuthi ukhulunywe ukuthi umgabe kahambe. I've been tired of this guy. I've been in exile for the last 10 years and I'm quite happy ngento ezakalayo.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi le yinto esinikeze ithemba lokuthi laye ngelinye ilanga uzabuyela eZimbabwe ayiphila ekhululekile, hatshi la eSouth Africa aphila khona ekhangelwa njengomuntu wokuza.
Ngithola ukujabula kakhulu esimeni sokuphuma kwamdala phezu kweminyaka emingaka ekade ephethe. Sesikhalela nje lona utshintsho phezu kokusokola okungaka ekade sesikuphila sikusokola.
Njengoba izanu PF isikhethe umnumzana Mnangagwa njengomkhokheli wayo omutsha okusobala ukuthi uzaba ngumongameli welizwe maduze, iningi leSouth Africa likhuthaza leli bandla ukuthi lingaphindi ukwenza izinto ezenza umongameli Mugabe abuse okweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Mele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi leAfrika oweSadak uza kwenza umhlangano wokuhlaziya udaba lweZimbabwe kwele Angola ngolwesibili. Umhlangano lo uzakhokhelwa ngumongameli waseAngola umnumzana João Lourenço ongumgcini sihlalo ogatsha lweSadak olubona ngezomvikela. Uzangenwa njalo umgcini sihlalo weSadak umongameli waseSouth Africa umnumzana Jacob Zuma labanye abakhokheli bamazwe eSadak. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda wambuza ukuthi ubona iluphatha njani lolu daba iSadak.
Bazakhangela ukuthi ukusebenza okwenziwe eZANU-PF kusemthethweni yini, njalo lokuthi ukujengisela okwenziwe izolo abantu bethaba kabuhlungu ukuthi uPresident Mugabe usekhikhiwe embusweni, ukuthi khonokho kungaba lo kungenza umahluko yini emaqhingeni abangawathatha ekuthini uhulumende weZimbabwe abuyiselwe ekubusweni ngabantu hatshi amasosha. Ngenxa yokuthi uPresident Mugabe uyabe engakathiye isikhundla ngokuthanda, ngibona ngani iSadak kayila engakwenza ngelinye icebo ngaphandle kokuthi izama ukuthi ithole ukukhulumisana phakathi kwaPresident Mugabe lebutho, kodwa ibisisithi yale lokho iqinisa ukuthi hayi akufanelanga eZimbabwe kube lo hulumende wamabutho kumbe uhulumende ofakwe libutho. Khonokho ngibona ngani kabala abangakwenza ngoba kungumthetho weSadak, lo mthetho waphansi lonke jikelele ukuthi ohulumende abathatha amandla ngodlakela kabasavunyelwa kangako.
Ubona bebamba nabesiba libumba kusinqumo abalakho ukusithatha yini, kumbe sizabona besehlukana abanye besithi okwenzakeleyo kulungile abanye besithi hatshi?
Ngibone ngani akukho ozathi okwenzakalayo kulungile. Kungaba labanye abazabe besithi uPresident Mugabe nguye owenza ukuthi lokhu kuze kwenzakale, kaziphathanga kuhle, kazange amanage kumbe akhokhele iZimbabwe ngelimqoka. Kodwa ngibona nxa sokufanele kucubungula ukuthi okwenzakalayo kuhle loba kakuhle yini ukuthi kube lo mbuso webutho. Ngibone ngani amazwe e-Afrika azavumelana ukuthi umbuso webutho kawuqondanga njalo akumelanga uvunyelwe, ngoba lokhu kungumthetho wabo phela. Umthetho wabo awuvuma ukuthi bathi hayi, njengoba kuyiZimbabwe uPresident Mugabe esehlala isikhathi esuke wahlala isikhathi eside kakhulu, njalo abantu beZimbabwe bethabe kangaka, kutsho ukuthi kufanele singakukhangeli ngoba kuyiZimbabwe. Angiboni behamba bethatha lelo nyathelo. Bona bazathatha inyathelo elihambelana lemithetho yabo engavumeli ukuthi kube lo hulumende owebutho. Akhona amazwe afana leBotswana angahlupha ngoba lobudlelwane lamazwe angaphetsheya.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz. bakhona abanye abajabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe umkake kanye labanye abacatshwangela ukuthi bakucele le G40 ebandleni le ZANU-PF. Ngakho ke sebekhangelele ukuba kulandelwe isisekelo sombuso webandla ukuba aphume esihlalweni akiso. U-Anastasia Ndlovu usiphalo lodaba ngokugcweleyo.
Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse umgabe bebevele bengamfuni bayajabula ukuba ibandla lakhe kunye lebutho abakade bemsekela sebekubona labo ukuba kumele aphume esikhundleni. Unkosikazi Khona Impala uthe kuhle ukuba ibandla elibusayo selimxotshile uMongameli Mugabe lekhosikazi lakhe.
Umgabe sebengixothile yizanu ukuba yi-leader of izanu, kodwa ke sesele engu-president, kodwa bathi bayadinga izindlela zokuthi bamxothe. Probably they are going to impeach.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kusobala ukuba abantu babuhlungu njalo bafuna umgabe aphume embusweni ngempela.
Ngiqinisa ukuthi abantu besiNdebeleni bale inhliziyo zabo zibuhlungu ngobukhokheli obungaphathwa ngu-Emerson, ikakhulu considering ukuthi uyi-active kakhulu ngokubulawa kwabantu. So kuningi ukuthi sadingakala ukuthi kwenzakale ukuthi abantu beMathebeleland bebe le confidence layo.
Osakhulayo unkosazana Zipho Moyo uthe ulokudana lokujabula noma nje bebefuna ukuthi umgabe aphume embusweni uhlupho yokungenela kwebutho elake latshontshela ibandla le-MDC umbuso bafaka umgabe ethi lalo abazamfaka ahlale esazi ukuthi kulobunzima. Izolo umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe zimanyene labalweli benkululeko besekelwa libutho batshengisele ukuba uMongameli Mugabe kaphume embusweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangane lamhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. Fight this little struggle, 'cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight,
we gon' fight,
we'll have to fight,
we gon' fight,
we gonna fight,
we gon' fight,
fight for our rights. Nati Dredi Tina.
Selikhangelele ukubana umnumzana aba othi wakhe yena umnumzana ED umnumzana ukuthi engaba nguye ozathatha intambo zokubusa, kodwa ke iningi lesigaba seMathebeleland liyabuzana ukuba engaba ngumongameli oqotho yini umnumzana Emerson Mnangagwa. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zombuso ngolwesithathu lisithi liqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo emadabukakusa osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Abantu bathi akulandelwe umthetho kahle ekususeni uMongameli Mugabe embusweni, bakhathele ukubuswa ngababulali lamasela. Namhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party liqale umkhankaso okhuthaza ibutho leZimbabwe ukuba bengakhetheli abantu inkokheli elezandla ezithonta igazi, bethi kuyabe kusobala ukuba ibutho liphatheke kungxaki zebandla elibusayo. Umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bengaphatheki, ethi kuncedane ukususa uMgabe kufakwa abetheswa amacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi.
Kanti njalo kusinceda ngani ukukhipha uRobert Mugabe sifaka uEmerson Mnangagwa la engomunye wabaphatheka ekubulaleni kwabantu bakithi? Njalo siyamangala ngalesi senzo esenziwa eZimbabwe e-military okwenzayo besithatha uhlangothi, ikanti ibahlala besithi bona ngabaphatheki kwezombangazwe. Lokho abakwenzayo asikuphatheka kwezombangazwe na? Kuyasivelela ukuthi bathatha uhlangothi lokusapota uMnangagwa ngoba labo njenge-military beyilacoste. Lokhu thina sithi abantu bakithi kabahlehlele emuva, bangahlanganyeli.
UNkosikazi Khona Impala uthi abantu abafuni muntu olembali engacaciyo.
Kana inyoka inyoka, uMgabe Mujuru, uMnangagwa, konke kuyafanana. Thina sesidiniwe ngabantu abancindezela abantu. Thina sifuna i-peace eZimbabwe, asifuni umuntu ozabe ibulala abantu, encindezela abantu, enyamalalisa abantu. Sifuna umuntu ozabusa, kube le-peace eZimbabwe lothando. Kasethu.
Yesizwe imbono yolwela amalungelo oluntu uNkosikazi Abigail Mupambi.
Kuyatshengisela ukuthi okuningi singakwenza, but ma singa-attendanga indaba e-healing and reconciliation, yona vele emele ikhokhelele le truthfulness, ukukhuluma iqiniso, siyabe singakaqalisi as a nation. I-basis ye-development yethu kumele ibe based in truthfulness and factual issues ezifana nendaba nale eGuguruhundi, of course kulabo Murambo Tshina, njalo njalo.
Unduna uKhabazela Mkhize, induna esebenzela inkosi uMzilikazi wesibili, uthi abafuni uMongameli owaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi ngoba amanxeba abo lokhe engakapholi.
Into esikhuluma ngayo lapha thina vele asifuni vele i-president eyaba vele eyangena ngesikhathi sempi yeGuguruhundi liyani, ngoba angakabe i-president o-right ngoba awukwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu. Asiyemukeli leyo nto leyo, ngoba owakwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu. Thina sifuna ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala yona iZimbabwe khona ngale, bakhethe omunye umuntu ongazabe phakathi koluhlu lolwana lokubulawa kwabantu befuthi yafakwa ebhalago ngesikhathi seGuguruhundi. Kuyakhanya lokhona ukuthi lo muntu lo kazange abe legazi. Kasifuna umuntu owaba legazi lokubulala. Kubi kakhulu khona kuyana, ngoba abantu kumele bakunanzelele kokho ukuthi ukufaka umuntu oyipresidenti abe yipresidenti yena wabulala abantu kutsho ukuthi sizimfaka ukuthi siyamesaba. Kakukho kulokhuya. Lo nkulunkulu lokhe lecala lona lelo ukuthi wabulala abantu abuye abe ngupresidenti futhi. No, it's not it.
Osakhulayo uMojalifa Mkwele uthi kufunakala ubukhokheli obutsha njalo kulandelwe isisekelo sombuso lokuthula, kungabi lobudlwangudlwangu.
Siyabonga Anastasia Ndlovu, isikhathi sengasavumi. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.